So we see card descender bago VOA in Debele.
Njani zulungandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 mpandula 2021 u Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo
kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ilizwe liyaba nenguquko
umanisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus
so ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo sizayenza in person sinazelela inamba le ekhulunywayo nguhulumente ukuthi sinanzelele
izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka aga eyisithupha
kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7 zela kwamabandla ezombusazwe kakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo iphephandaba leNewsday lithi sokuvele emgceke ukuthi kulamaqhubu amabili kubandla lezanu PF elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumabandla aphikisayo lokho kungani akuqokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende ingowebandla le-MDC Alliance ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda
siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uThendai Biti ebuyele ephalamende labanye bakhe we-hope member ye-Politburo engubaba u-Advocate uJacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathina kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese le ndaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi hambe i-Supreme Court judgment liyana yenzakala ngalwana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni lawo kusemthethweni yini yikho kwathiwa i-Supreme Court yini leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa yikho okwenzakalayo kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ngeni ilizwe liyaba lenguquko wonke umuntu usefuna inguquko yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathi kwepolitiki thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu namhlanje mbona seqine kakhulu ukuthi ungangena noma ngapi bona ngani phakathina kwabantu abalithunyu zathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle ababona okuthiyeneyo balutshwana khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulingisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi na kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho akulandaba ukuthi izinyamazana zewange National Park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lo hulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nawe okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokho okuncane okubunjwe ngenye faction ambona ukuthi mina bazavumelana la mbona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi na kwayo ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe okwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi na kwayo izanu ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo banibana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongelama results
umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni semathebelele North Edalele Parliamente engowebandla le MDC Alliance. Umanispala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane lecoronavirus. Phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa ibudget yomnyaka okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye
eshiya lapho mina ngokubona kwami ibudget enkulu kubele kumele ingene esibhedlela ngibona ngani emaklinikhi kulapho kulohlupho khona emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali
isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi nesisampofu uthi sebaqalile uhlelo lwabo lolu
siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibudget yomnyaka obuyayo ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho siqeda lapho bese sicocisana nezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa izakhamizi sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni so ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp ama-platforms ahlukeneyo aku-virtual amanye njalo sizayenza in person sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumente ukuthi sinanzelele
unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo
so sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo izakhamizi zabobulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le council akusana le council ukuthi ezwe ukuthi council ibisenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni qathekile ukuthi sibe le budget esivumelana khona sibe le budget eyaziwa ngumuntu wonke so siyanxusa izakhamizi nama stakeholders to join these meetings
umhlekani kameya wedolobho leli ukhansila Mlandu Ncube uthi njengecouncil bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona
sicela izakhamizi zakobulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi siconsultane ebulenjini ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokhu sibone lokuthi how safe can it be siyaziqinisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili
ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kazulu ngebhajethi ka-2021 konke kwahamba kuhle ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uzulu uzaphatheka ngobunengi ngakwelinye icele uzulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansili imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha lolu daba soluphethwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
zithese zikhisiwe kwakumele kube package retrenchment package abazitholayo kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona yathula kayisahambisanga yama retrenchment package yabantu abazali laba ababesebenza eMonarch Steel ngoba laba bazali babesebenze eMonarch Steel ubune abanye wasiva isikhathi eside wasebenza isikhathi eside ule 41 years usethonile ke lo muntu njalo sokusela abantwana bakhe yiwasebelwela le imali ngokwamanje yeso engemnanzeleleyo yole minyaka emncane ngathi ule 25 years wayele oba le 25 years esebenza eMonarch
ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba
lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwaba lamanye ababengamalunga e-union yezimthawu ababuya ukuzocela usizo abadala bacela useceleni kwabo usizo kwaba labanye ababe ngamalunga enye i-union abathileyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawa ikampani uMonarch Steel wasehamba e-NEC wasehamba e-Lebacourt bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Lebacourt kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000 owayengu-HR ngaleso sikhathi ongu-HR weMonarch engu-Obvious Sibanda ongu-HR we-Trigger products engumangela bekezela mangela okwenzakalayo ukuthi u-HR weMonarch Steel ongu-Obvious Sibanda Mr. Obvious Sibanda wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowu umangela onguye engathi senior HR ngoba engu HR we trigger product wasesithela no cha ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we trigger product. So uMonarch Steel is not a legal entity akawupheki ngoba liphopha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele unecala. So bathi bona mele siphupha umnini muzi hayi umntwana. Yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye iSupreme Court judgment eyayisivela khona le Supreme Court ihangiswe yile union ileyo. Leyo Supreme Court judgment yayisithi no Monarch Steel ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzi ongu-tracker product. So lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already. Kulawa manyathelo-ke nyasethethu kusalokhu kusisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonaki sibone ukuthi iyiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana uWeni Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi otshikitsha sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana abakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi otshikitsha laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili uBusisiwe Moyo noMichelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Injani linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7? Lifisela impilo enhle evelela kuSomandla. Bakithi mina ngiya kuSpangilizwe, Spangilizwe, Spangilizwe, Qabuko Nkomo, siyakudinga. Sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu, sikhulule nini. Ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami. Ngabe Spangilizwe, lomqondisi liyabambana libe ndawonye, libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi, libe into yinye enxenye lingasikhipha eGibhite njengabantwana bako Israyeli. UNkulunkulu wabakhipha eGibhite wabafaka eKhenani. Lathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu benkosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhite siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga, thina singaphe etsholosho siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo, kuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho. Kodwa sikhona lapha nje etsholosho, izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni. Asikazifuni ngamehlo. ngisho ubona ama campaigning la enziwayo, sibona ama campaigning ayezana yiwe siwabonayo kuphela, kodwa kuningi vele ayi lokho bakithi singakaboni lutho athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Ye ngibungelele, ngibingelele ku studio 7, ngibingelele ku studio 7 kubasakazi bonke abathandekayo okhulumayo kuyitholela kwaNgoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho, likhuluma lisetsholotsho endaweni yaseBhubhude. Ngithi thina singabahlali basetsholotsho bakithi sihleli njalo ngaso sonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphendulekiyo ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani, njalo futhi kanti thina sikweyiphi i-level yeklasi yokuphila emhlabeni wonalowu umhlaba okamthwakazi. Ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa, asilamanzi, akulamadamu, imigwaqo kayenziwa, imigwaqo kona manje ma uthi uyabheka imigwaqo yethu nokukhukhula khonokwane okwakusenziwa okwakuyi-grade igugula akusayenziwa, kungamagodigodi. Kanti ithari izofakwa nini ma kwenze njani nalwalo umgwaqo osuke ePlumtree ubheke eCholotsho siye Victoria Falls? Ngoba that road is a international road, okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo. Ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba nama-opportunities okuthengisa izinto ababenazo. So but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government, i-government isilahlela izandla izithile ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanet asi-useless ngoba asina mhlawumbe asinazimoda ngabona. Besicela ukuthi khona lokhu kudlule imessage leyo ifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista, nathi siyayidinga intuthuko, nathi siyayidinga imigwaqela etara njengakwezinye indawo, hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina siyo singenatara. Ngiyabonga.
Siyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kulo ndaba leya umqondisi moya le esihluphile. Awuyekele umqondisi moya ekhampeni abantu laba umvale.
Ngibingelele kubasakazi baka-studio 7 nabalandeli baka-studio 7. Kanti bakithi indoda ekhulumayo le umoya ngokuzala izala elifana. Mina abantu ngithanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi yiso lesi. Okumele sisukume ngobuningi siyovotela ikusasa lethu. Bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi, sidimandeni i-diaspora vote, sirejistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esisikhethele yona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani bakamthwakazi, salibonani mahlabe zulu. Ngiyalibengelela lonke labaphethe i-studio 7. Mina ngikhulumayo ngomfazi ompofu ngisuka eNkayi. Kungizwisa ubuhlungu bangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe. Ngibona abayiphikisayo le ndaba ngabantu abasha, kanti history kabayifundanga yini? Bona abangizwa beyiphikisa le ndaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona bafunda baye esikolo, but at the end of the day abafundanga lutho, history kabayazi. Angisuye mina owemthwa hayi, mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona. Ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabe lonkomo. Kwakufanele amadoda la ngulo lalowo aye kibo aye kwakhe. Ilizwe lelilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amaNdebele, bathatha babahlanganisa. AmaNdebele ayewodwa ngapha emadebeleleni, yikho kuthiwa kule Midlands. AmaShona ayewodwa le emashoneni, belenkosi yabo amaShona khonale ngapha Ndebele elenkosi yabo ngapha. Kwakuvele kungacelelwana, kungahanjelwana, ilizwe leli vele lalikabili, kwakuhlezwi njalo. Thina sikhuluma ngehistory, silandela ihistory, hayi khona ukuphokuphikisa nje into ongaziyo. Bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu ilindaba abantu bayizwisi abalalela u-studio 7. Manje ukuthi angithi sibaningi ufale sithi gaga kuma-audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo.
Sanimanani, ngiyalibingelela lonke studio 7, ngibingelele abasakazi bonke, ngibingelele isizwe sakomthwakazi sonke. Ngithi mahlabe zulu kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithwa letha izindaba zakithi ngendlela efanele. Yikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni. Uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo, kuthiwa thina siyabandlulula. Kodwa bona bengabheki ubandlulula abalithwese phezu nakwesizwe sakomthwakazi.
uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthakazi ilizwe selabuswa isizwe esi 141 years uma lolu bandlululo lungekho. So ushuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlele sihlaleni for 41 years. Ikoncenga abantu bakomthakazi namhlanje izizwe zonke abakomthakazi niyazazi nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi. Asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu. Silandele upresident esesimphiwe nguNkulunkulu, president on a vision. President His Excellency Mqondisi Moyo. Ubaba onguye osethunywe ukuthi ezokhulula isizwe sakomthwakazi njengesizwe sakwa-Israyeli. Asikhokhelele enkululwekeni. Yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi. Silandele imilayelo yakomthwakazi. Nansi inkululeko efikile. Ngiyabonga abantu bakithi. Ngethemba inkulumo yami izofundwa namemsakazweni.
Studio 7 abalaleli, Studio 7 abasakazi, bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke, uNtungamili, uChris Gande, ubani bani, osithandekile Mhlanga, awu bantu libaninga ngesibenelise lonke. Izizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabongwa ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona. Namhla zoze ngizitsho ngebizo. Ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani, noma kanjani bani. Bemfisa ukuthi angathi zifika kanjani ezindlekweni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu. Kulohlupho endaweni esihlala kiyo. Indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu-11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo. Abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama-8,000 rands. Iganga just iganga elingazange lifakwe lutho. 8,000 rands nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezana uPF sizoboost iphathi ukuthi kona izawina. Anguzwisisi ngoba abantu bezana uPF kathi iphathi ngeyabo. Obelief gawule labochumayela libezwe ukuthi bayisupport iphathi. Bayisupport ngokuphiwa ulutho, bayisupport ngekhanda kuphi ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyina.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa i-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson and Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Siyalapha esikhona e-Indiana, le ndawo eseduzane. Isimo se-corona sibi. Sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Kokuthi lanxa usuthe wayibamba, ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela. Kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele. Ngoba kungaphinda kubuyele futhi sekuloku amagavena lama-mayors bebhekisa le ndaba ukuthi-ke kuthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabo imemetheke njengalokhu ya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle eyokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo, kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona. Mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngaze, abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo nabantwababo ziyinto nje esingumphica esiyimpica abadala, akusazi ukuya phambili emuva. Kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize eqhakala, mhlawumbe kaze lusile, so asazi ukuthi kuyazala nkomona. Kodwa-ke sikhuleka ukuthi asoze kube kube njengalokhu yanoyeseke sakubona. Ya, hhayi, yikho lokho-ke okungapha eIndiana le Midwest nje engubonayo. Yeah,
umnumzana Mandla Mkhwananzi isizana neZimbabwe esihlala esigabeni seOhio ngapha kweMelika. Isikhathi asisavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla lezano PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.